imtshina yethu yepompa amanzi isuke ke yafa. Umtshina wethu omutsha wokuqala vele waphanjaniswa yitransformer eyadubukayo. Then sabe sesibuyela kumtshina omdala, njengoba likwazi ukuthi imtshina emdala isigugile ayikwanisi ukuthi idonse kwesikhathi eside. Ukukhona okukathesi ke ngokuthi ke izesi ayisilungisile ama-transformers ayo, lo mtshina wathi lo mutsha usulungile, kodwa kuyathatha ke isikhathi ukuthi ama-reservoirs ethu aphike ebe kuma-levels okuthi senelise ukuthi sinikeze abanikazi besikolo zikamthwakazi amanzi. Ikhangelele ukuthi lokhu uzasithathile amanye amalanga amabili.
Udubo lolusolulesikhathi eside lukhona njalo sibonele siba lomhlangano lohulumende labanye sekuminjani ekulungisiseni udubo lolo.
Sesike sathuma ke iqula elihambeke lahlangana lama-ministers, uminister we-local government honorable Chitando, uminister of lands and water honorable Masuka. Baba ke lomhlangano ke umhlangano wawulezicelo ezithile esakuqala ke singisona soke esokuthi sidiklare, sinike ke declaration ukuthi iBulawayo kumele inikwe isicoco ukuthi it's a water crisis city. So we really needed i declaration le ukuze isincediseke ukuthi ivuleke ifunding from government, lamanye sithi ngama potential players asincedise. So ke babuyile baletha umbiko yikho kulapho kwabuya kwaona sekulama reports e-Glasblock Dam. Uminister esithi yenzani lisayinelane isivumelwano leso i-Glasblock Dam yenzu. Kodwa ke i-Glasblock Dam ikhatshana, it's 24 months away and abantu bakubulawe basebefile. Sithi uhulumende kathesi yena ke upresident umongameli welizwe ubaba uMnangagwa engenele kudaba lokubulawa.
Sibone uMayor Coulthard ekhuluma ukuthi amadamu akobulawayo angenisanga amanzi ngalesi sikhathi, isikhathi sezulu sesisiyaphela. Udubo lolu sikhangelela ukuthi lungakhula kanganani ngokuya kwesikhathi lonyaka.
Amadamu kangenisanga amanzi and lokho ke kutsho ukuthi luhlupho. Isicelo esesisicela kathesi ke ukuthi ke abantu bakithi abangakwanisa amasethi ngama-private players besincedise kudrilwe ke ama-boreholes kube ke lama-water bowsers.